sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 8 kuMbimbitho 2023. Igama ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Izinto esikhangelane lazo ngomnyaka lowu yizinto eze-violence eku-social media. Ukuthuka kwabomama, uyathola umama epostwa ngepikitsha engagqokanga, umama ethukwa ngenhlamba ezinye lingasake lizibone.
IZimbabwe imanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga labesifazana ele International Women's Day namuhla. Abesifazana abakwezombusazwe bekhala ngokuthi bayahlukuluzwa.
Kodwa sikunanzela njalo abaningi abantu abayitholile ukuthi kuzaba lento njengaleyo. Siyobizela isithi ukuthi labantu kodwa okukhulu ukuthi thina lanzakhamizi sesima ukuthi singethanda ngokutshelana, silendele nje ngokutshelana, si-award committees esilawo esiwafakela leyo message ukuthi bayihambise ukuba nisabalali.
I-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, ithi iphakathi kokufundisa abantu abazaqhuba uhlelo lokubhalisela ukuvota olwe-mobile voter registration plates oluzaqhutshwa kusukela mhla ka-12 kusiya ku-21 kuyona le inyanga. Umholi webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa usola isinqumo senkantolo ye-High Court esokwala ukubamba iZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi iveze uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olwe-electronic voters roll. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwabesifazana olwe-International Women's Day namuhla. Abanye abesifazana abakwezombusazwe bekhala ngokuthi bayancindezelwa njalo bayahlukuluzwa ikakhulu enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-intanethi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abe-National Gallery yakobulawayo bamanyane labohlangothi olwe-United Nations Women labe-African Women Leaders Network ekuqoqeni umkhosi wokunanza ilanga le-International Women's Day ngokubukisa imifanekiso ephathelane lemisebenzi eyenziwa ngabesifazane kanye leyokuhlukunyezwa kwabo ebulenjini be-internet, ikakhulu labo abaveza isifiso sokungena okubizwa ngokuthi online violence against women in politics. Udokotela Thokozani Khuphe ongene umhlangano walamhlanje uchaze ukuba ukhetho oluzayo abezombusazwe bahlukane lokusebenzisa ubulembu ekuhlukuluzeni abesifazana abaphatheka kwezombusazwe.
Izinto esikhangelane lazo ngomnyaka lowu yizinto eze-violence eku-social media. Ukuthuka kwabomama, uyathola umama epostwa ngepikitsha engagqokanga, umama ethukwa ngenhlamba ezinye lingasake lizibone. Yikho okwenza ukuthi umama becina behlehlele emuva, abaningi becina bengasafuni ukungena kupolitics ngokuthi ungabona ukuthi njengabomama sithukwa njani kupolitics. Yikho kusenza ukuthi khona abanye becina besithi nxa abantu abanjengabomakhuphe bethukwa kanje, bentshela abanye zithi akula muntu oseke wathukwa njengami ku-social media, amapikitsha angaqedakaliyo.
Umqondisi we-National Bulawayo Gallery unkosikazi Silenkosi Moyo uthi basebenze labacombi abasuka kobulawayo enkabazwe emathebelele nje north le south ukucomba imifanekiso etshengisa ukuhlukuluzwa kwabesifazana ebulenjini.
Sikhethe omama bangu 7 from iregion yonke ekhoqela iMidlands ibulawayo leMatsouth ba responda to i-call ekade siyithumezele sikhuluma ukuthi sinama-artist azayiparticipate i-workshop ye-animation into ze-digital lezi ezabo-computer nanilani ukuthi bazodweba basebenzise i-creativity yabo ukuhlakanipha kwabo le buciko kwabo badwebe babumbe benze okwakwanisayo ngethimu ekhuluma nge-online violence against women in politics and women in general kakhulu.
Umcondi osakhulayo usinqobile Shamiso Dube osebenzisa amalembu lokuthunga ukubonisa ukuhlukuluzwa kwabesifazana ebulenjini ongene umcimbi walamhlanje uchaze ukuba uyajabula ukusebenzisa ukuthunga lokucomba ekunanzeni ilanga le-International Women's Day.
Ngiyathaba ngoba lithuba lokuthi ngisebenzise i-art yam ukuthi ibe level. So normally i-art isebenziswa ebantwini ukuthi ba-communicate. So ililizwi lamhlanje i-International Women's Day ukuthi sikhuluma kwe-online violence sisebenzisa i-medium abantu abayizwisisayo.
Unkosikazi Hayi Mpofu osuka eMzingwane uthi udlakela lwandile ebulenjini
ukuthi beze bekwanise ukungena kubo WhatsApp benze ngivele kukalutshwane and definitely kune disadvantage ngoba vele abakho phakathi abaningi bamkhona and they cannot communicate using ama media wona la ama social media kumbe ama platforms wona la esikhathi esiningi kalutshwana maybe kuwathi 16, 17 and 18 labo abadusanela kuma-boosters asebenza kuhle yibo abayenelisayo.
Unkosikazi Nakhumalo ophatheka kwezombusazwe eLupane ongene umcimbi walamhlanje ubike ukuba ukhathazekile ngokuhlukuluzwa kwabesifazana kusetshenziswa inkundla ezehlukeneyo ebulenjini.
Ilanga lalamhlanje sikhangele i-theme yethu iyasijabulisa thina njengabomama esikupolitiki ngoba sizuza ukuqina ne-counseling ndawonye ngendlela obaba abasishawuda ngakhona besehlisa ukuthi singabakhonfesti kupolitiki ezikhundleni abazifunayo.
Umphathintambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ongumgcini sihlalo we-African Women Leaders Network eZimbabwe lomele i-United Nations Women's unkosikazi Fawtius Law bangene umhlangano walamhlanje ebulenjini kunkulumo zabo bevumelana ukuthi udlakela olubhekiswe kwabesifazana ebulenjini kumele luphele. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo umhlangano we-Commission on the Status of Women oqhutshelwa e-New York khonapha eMelika ungene kusuku lwesithathu namuhla. Abaphatheka kulomhlangano bavela emazweni angamachumi amahlanu angamalunga omanyano we-United Nations. Abesifazana abasemhlanganweni lo bathi kunengi asebekufundile. UGainer Gumede Saidi we-Studio 7 uxoxelo nkosazana sibona okuhle buhlungu umqondisi wenhlanganiso ye-hashtag Whispers esebenza la mankazana labesifazana abaleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelitshumi lantathu la matshumi amathathu lanhlanu 13 kusiya ku-35 njalo olilunga le-Women's Coalition of Zimbabwe.
Abantwana bangamankazana yibo abakhokheli balamuhla labakhokheli bakusasa. So kuqakathekile ukuthi babe part of indaba zonalezi zombuzazwe wamazwe. Yibo abakhokheli esibathembileyo, yibo abakhokheli abasaba lamandla njalo abasanengqondo ezithambileyo ezikwanisa ukuthi zitshintsheke zikhonvinseke njalo zilethe amanye amathuba angasetshenziswa langabantu abadala. Kuqakathekile njalo ukuthi abantwana bangamankazana amantombazana bengaziwa ngaphandle ngoba like lokho sikuchoyo ukuthi umhlaba jikelele uyaguquka sokusiba nezinto ezichiyeneyo ezenzakalayo eze climate change eze technology kakhulu ze affect abona abantwana bangamankazana nge research e recent eyayenzwayo uzathola ukuthi 80% of abantwana abakumazwe ayedlula 25 yibo aba affectwa yi DHSCT digital repression and oppression ngoba nxa bengakwanisi uku-accessa lokusebenza lezo zinto i-information eqakathekileyo kumbe izindaba eziqakathekileyo azifiki kibo njalo abaji abakwenelisi lokuthi bakwanise ukubakwazi izinto ezenzakalayo emhlabeni jikelele.
Manje lenzani ukuncedisa amankazana labesifazana ukuthi baphatheke kwezombusazwe
esigabeni esesifike kiso kathesi ngoba ayiso ndaba yokugijimela ukuthi sikhulume nabakhokheli bamazwe but sibuyela like njengakithi zanikumzekeliso kwakwelizwe lethu thina eZimbabwe sikhona ezindaweni ezishiyeneyo sikhuluma nabakhokheli bama-political parties ukuthi njengoba kathesi khangelelane le-election babone njalo ukuthi amabizo abawasubmithayo abantu abafuna ukuthi babe ngabakhokheli ku-election ebuyayo 50% of them bemake sure ukuba amalist abo alamabizo abomama njenge-leadership ye-women's movement eZimbabwe esaba ne-activity lapho esathatha khona ama-representatives from political parties sabasayinisa esithi yi-pledge yi-women's pledge le sabanika le-charter of demands evela kubomama ukuthi kumele each and every political party imake sure ukuthi kubantu abakumele babakhokheli kule 50% yamabizo kube ngabesifazana kugoqela ama-young women kugoqela ama-women with disabilities sameka sure futhi ukuthi bayazwisisa ukuba ngokusayina leyo pledge bazaba held accountable nxa kungabuya ama-list angela 50% of i-representation yama-women.
Lenzani njengenhlanganiso ezimela abesifazane lamankazana ukubona ukubana khonokhu abavumelana lakho bayakwenza kumbe bazakwenza?
So nje njengama-organizations siyaqhubeka njalo kumazwe ethu achiyeneyo siphushela njalo sikhuluma indaba yona leyo yokuthi akube loku-involva kwabomama kuma-processes wonke from the lowest level yikho ngibambe indaba yama-political parties ngoba yikhona pho kuqalisela kona singakafiki kuma-highest levels from the lowest level kuma-communities siya kuma-wards siya kuma-constituencies size siyefika phezulu lapho ku-appointwa khona ama-ministerial positions.
Ozabuyela lapho eZimbabwe okubone sibili kuliphuzo elilesi sinto kuyini?
Engikubonileyo kakhulu yikuthi kunokuzwisisana lokuvumelana kumazwe wonke akhona angaphansi kwe-United Nations and we are talking of more than 50 nations avumelanayo ama-representatives akhona ukuba kunokuthiywa nokuhlukuluzwa kwabomama kumazwe wonke nxa kuphika kundaba zona lezi esizikhulumayo ezetechnology ukuthi even le misebenzini nje umuntu ongumama engazama ukuthi singakhangela isikakhulu abesifazana abakulokhu esikuthi yi-media bengazama ukuthi ba-expresse imibono yabo kumbe ukuba babhale izinto ngoba even kubo-social media kunokuhlukuluza okwenzakalayo ngokusetshenziselwa amazwi abuhlungu la mazwi alimazayo umuntu egcina esekhalala lokuba aqhubeke ngomsebenzi wakhe.
Unkosazana Sibona Kuhle Buhlungu ngomqondisi wenhlanganiso ye-hashtag Whispers esebenza la mankazana labesifazana abasasebatsha njalo ulilunga le-Women's Coalition of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni ese-New York khonapha eMelika loGainer Gumede site we-Studio 7. Umkhokheli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa namuhla usole kakhulu isinqumo senkantolo ye-High Court esokwala ukubamba iZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi iveze uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olutholakala ebulenjini olwe-electronic voters roll. Izolo umthetho ndaba lo ulahle isicelo someli weHarare North edale lePhalamende njalo olilunga leTRIPC umnumzana Alan Makam yena obefuna iZEC iphoqwe ukwethula ivoters roll ukuze ayihlaziye phambilini kokhetho. Umahluli uthe iZEC kayephulanga mthetho ngokwala ukuveza lolu luhlu ngoba lulakho ukuphathwa kubi izigilamkhuba. Kodwa uChamisa ukusolile lokho esithi akulakhetho olungaqhutshwa ngendlela esutisayo njalo ekhululekileyo ngaphandle kokuthi abancintisayo babone ivoters roll. Emazwini awethu le enkundleni yeTwitter ewaqondise kumongameli Emerson Mnangagwa la kuZEC, uChamisa uthe ukwala le voters roll kuzabangela ukuthi impumela yokhetho ingamukelwa, khona athi into etshiya eleZimbabwe lisesimeni esibi. Ngokunjalo uthe ivoters roll kumele ivezelwe abancintisayo kanye loZulu. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi iphakathi kokufundisa abantu abazaqhuba uhlelo lokubhalisela ukuvota oluzaqhutshwa kusukela mhlaka 12 kusiya ku-21 kuyona le inyanga uhlelo lwe-Mobile Voter Registration Blitz. Umnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi ZCTU njalo engumgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association utshele usanikile mhlanga weStudio 7 ukuthi kuqakathekile ukwabelana ulwazi ngokubhalisela ukuvota ngoba abanye balokhe bengazilutho ngohlelo oluzayo.
Ukuthi kuyathokozisa ukuthi sithole lo mbiko okuthi isizama ukusondela ebantwini okuthi kusuka 21 siya ku-21 lenani yakamashi kuzaba le registration blitz. Kuhle lokho ngoba khathesi abantu bethele nzima bezaubana bayiregister efana le Windsor Court but bekukhathana. So lokhu kuhle kodwa sikunanzelelayo njalo abaningi abantu abayitholi lolo ukuthi kuzaba lento enjengaleyo. So yobe iZEC isitsho ukuthi labantu kodwa okukhulu ukuthi thina lanizakhamizi sesima ukuthi singathana ngokutshelana silendele ezinye zokutshelana si-award committees esilawo esiwafakela leyo message ukuthi bayihambise ubani sabalahle le besifisa futhi ubana le makhaya kube le ndlela efanana ngoba isikhathi esiningi emakhaya lapho abantu abasanemuva ukuthi bathole ulwazi. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi ama-organizations ngokuthiya kwawo ama-committee ngokuthiyana kwawo abe lo mlando wokubana angamelisa abahambise umbiko ebantwini bawusakalise besifisa ivele la ize ngabe uyavube le ndlela yokuthi ivakathele ezikolo lapha ibone ukuthi i-informe hambe ebantwaneni bayinika abazali. Lathi nilenza kamini sibe lo mlando othi hambele ma-chelapa siye kufakaza lokho. Ama-posters anajali kuba khona angikaboni-ke baza bakhona njengoba uthatha bhanti besinekusiya ngakathi singama-posters lana ahambe nganyathiselwa fayele ngasefakiwe kwenzela ukuthi abe lolodwa-ke owuyihle ukuthi omunye lomunye omuntu lo mlando kuba nalowo mbi kawuhambise ngoba eqinisweni abantu abaningi abantu abangarejista ukuvota okufanele sibe leqiniso ukuthi lisiyabagqugquzela ikakhulu abantu abatsha inhlanga zabantu abatsha sisebenzela zo kakhulu kwenzela ukuthi sihambise lowo mbi ukuthi abantu kwazi mhlaka 12 siya ku-21 March yisikhathi esihle sokuvota okuthi indawo ziyabe zisusasonise ebantwini. So-ke asukumeleni phezulu sinanzele ukuthi leli thuba silidlalise kodwa lisisebenzele ukubana sonke sithwale sinencwadini zokubana silungele ukuthi siyevota.
Ubona ingani imfundiso le yene eqhutshwa yiZEC kumbe kuyadingeka ukuthi abantu bafundiswe njalo?
Well, siyakunanzelela kuyabe kuyathokoza ukuthi bani iZEC nxa isingene kulowo mkhankaso. Kodwa engakutsho ikwakwenelanga ngoba eqinisweni ukuthi abantu eziningi singaphika ngeZEC yodwa ukuhambi thina nikhamisi le ndlela ezokubana sihlangane abantu ezimfeni sikhona emabhore sikhona ibi labo abantu akuhlabona ithuba labo ekunakweni abantu bakhoke kufanele lapho esikhona kubela sikwenza ukuthi abantu siyabaneka lolo lwazi emsebenzini wenza isikhona lolo lwazi alokuhamba igcwala abantu bonke singameli iZEC kuphela iZEC kuphela iyasebenza oyachayisa. Kodwa thina njengezakhamizi nenhlaso ezijiyeneyo sikhona ebantwini umakhomithi isikhathi so kasibeni leqiniso okubana iZEC senza leyo msebenzi asiyincedisene ngokuthi ifomu ihambe sibule ngobuningi futhi ubuhle bethina njengabantu ezakhamizi siyazana futhi ukuthi hayi laphana kulabantu athaba nje abangabe bengarejistanga sixokisane labo sikhuthaze kungabe umsebenzi weZack lo akube umsebenzi wethu sonke njengabahlali bebabo ukuthi sibafuqa abantu bahambe baye bayingxenye ukubana bathole ithiwa yokubana baye kula mavoti mhlala uvota sebe-rejistile.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Njalo ungumgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association nobekhuluma ecingweni lo Sthandekile Mhlanga weStudio 7. Uhulumende uthi uphakathi wokulungiselela ukuqhuba imihlangano yokuthapha imbono kaZulu phezu kwesigwebo sentambo ukuze aphume lesinqumo sokuthi isesulwe na lesi sigwebo eZimbabwe kumbe siqhubeke sikhona. Kulabasolwa abasemajele eZimbabwe abangamachumi ayisithupha lambili 62. Abagwetshelwa ukulengiswa kodwa balokhe bephila ngoba ukulengiswa kwabantu eZimbabwe kugcine ngomnyaka ka-2005. Lanxa isisekelo sombuso welizwe esibunjwe ngo-2013 isesula isigwebo lesi, satshiya njalo ukuthi siyatsho njalo ukuthi abanye abasolwa abadala amacala okubulala ngobudlova obedlulise amalawulo balakho ukulengiswa. Kodwa umthetho kawuvumi ukuthi abantu besifazana bethezwe lesi sigwebo kanye labesilisa abaleminyaka yokuzalwa ephansi kwengamachumi amabili lanye 21 labaleminyaka engamachumi ayisikhombisa 70 kusiya phezulu. Okhokela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eibhejo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kasesulwe isigwebo sentambo.
Isigwebo lesi njengomuntu oyindoda singabe sikhuluma ngamalungelo abantu kodwa ungabona sesikhuluma ngamalungelo especially gender sisithe inye kuzibulawa enye ingabulawa. I-constitution yangkhona yathi ngasapromote i-equality. Ngabe kuthiwa umthetho lowo uku-applya to everyone besizawukhangela ukuthi hhayi kungani kufuze ukhitshwe ndena ungafazanga ukhitshwe kodwa ingathi applya to amadoda. Amadoda vele emalutshwane elizweni leli. Hhayi mbona ngalathi kuyaziqakathekile ukuthi ukhitshwe. Kungangcono abantu kuthiwe i-life in jail. Ngoba umthetho wangkhona lo ukhanya walungisela amadoda kuphela awulungiselanga ama-citizen.
Ngokunjalo kungaleso sizathu Fuzwayo ophuma khona lesinqumo sokuthi hayi kawesulwe lo mthetho ngoba uphatha abesilisa kuphela.
Ngabe kuthiwa wokhomuthi quality besizawukhanyela kodwa ngenxa yokuthi vele udesigned ukuthi uqeda amadoda wona esilela hhayi ongumthetho omubi. Akuthiwe abonilelo benike i-life in jail kodwa ukuthi bevula kubulawa amadoda kuphela ambona ngazathi into engaqondanga.
Abanye bathi kulamanye amacala adinga isigwebo sentambo. Ngiphe umzekeliso, uthola kulabantu abadlwengula abantwana, uthole kulabantu ababulalayo bebulala ngobudlova obumangalisayo. Amacala anjalo kumele aphathwe njani?
Umuntu kagetshelwe ukuhlala ejele okwempilo yakhe yonke kodwa ungazi umqume akuthi impiloto. So mbona ngazathi kubalula ukuthi anti and ilizwe lethu kakhulu vele ngendlela umnotho oyiwo ilizwe lingaba nobuyanga kakhulu linenzondo embi abantu bahlala kefuthelela. So kufanele ukuthi abantu amacala wona lawo aborephu lanilani singadinga ukuthi isisusa asukela nga uzathola ukuthi kungaphathwa kahle kwezizalwane azithola amalungelo azo ngokufaneleka azithola imisebenzi. So zihlezi vele nje kule abantu bahlezi nje bezondelela.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngomholi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eibhejo likaZulu. Sixoxe njalo lomunye othi isigwebo lesi kumele siqhubeke sikhona umnumzana Rizin Debele oyisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Mnambona ngathi siyaqhubeka sikhona ngoba abantu abanye bamusha eshabaganga ukuthirasa kunesanitizi kanjalo zibi awudinge impinto yilaphi no.
Kodwa abanye bathi lokho kakuncedi ngoba ukubulala umuntu kayisiso sisombululo. Umuntu nxa ethe wadala icala uyajeziswa, mhlawumbe nxa ethe wabulala aphiwe isigwebo sokuhlala entolongweni okwempilo yakhe yonke.
Kodwa bebe ufana nje noma engahlala entolongweni okwempilo yakhe yonke bekuthi hafi kuyinto eyi-one nje ngoba ma ebulele la ivele kumelaphi yabona kusikho isidingo sokuthi bamyeke. Cause sometimes ithatha sonto yokuqala liyoyenzileyo sokubulala kokuqala yabona.
Asithi umuntu uthe wadala icala mnumzana wabulala omunye, kungokwakucala lokho ebulala enjalo ezivikela kungayisikho ukuthi uqonde ukubulala kodwa ubulele ngoba ubezivikela. Udaba olunjalo lungaphathwa njani?
Ya ngiyakuzwa lapho kodwa-ke anti khona inkantolo bazofika la ukuthi ubulele ngandlela bani yabona. Kumele ba-check-e ukuthi lomuntu ubulele ngandlela bani, kukhona okunye ithemba bebulele mhlawumbe ezivikela khona ukuthiulele ngenhloso lomuntu mhlawumbe ubulele siyaganga tokuthi uzambe umuntu mhlawumbe umthathe into zakhe qede uyambulala or into ezikanjalo yabona.
Ngezinye indlela uthi hayi akhona amacala amele athole leso sigwebo sokulengiswa, akhona angamelanga asithole lanxa abantu beyabe bedale icala elifanayo lokubulala. So kusiya ngokuthi ubulele kanjani kutheni?
Ya kusiya ngokuthi ubulele kanjani, kusiya ngokuthi bazabe bekhona mhlawumbe ikhothi urufikhothi lapha bazofika la ubuntu icala laphelele lomuntu ubulele kanjani. Makuyikuthi uyabebulele ufuzile yabe kumelelayo alingise, kodwa kukhona ukubulala okuyinhloso yabona, kukhona ukubulala nje lokuthi umuntu uyabulala ungibulala.
Akusiphe umzekeliso wecala lokubulala othi hayi leli noma sokutheni umsolwa kumele alengiswe kuphela, kungaba licala elinjani?
Njengomuntu nje ongabulala like izigebenga zona lezi ezibamba abantu mhlawumbe ebamba abantu futhi umbamba umthathele into zakhe eqeda uyambulala or bona labo hamba besiyabamba ikunzi kuphikuphi bebulala abantu yibo kumele bebulala.
Umnumzana Rezin Ndebele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo Nkosazana Thembelihle Moyo oloba imidlalo yokulingisa kanye lengwalo.
Ngibhala imidlalo stage la ku-TV lapho engikhona lokho engibhala ngisiya phambili njalo ngi-explore other ways of ukubhala ezinye indlela ezehlukeneyo like from I'm a playwright and a television writer, but now I'm changing my genres a little bit and writing books too. So you can go and say that in corn.
Yes, I'm going to talk to you about
zakho. Okay, imidlalo sengiyenza television ngokuqala ezakumathelela isifo sami bahle nje uNomhle television abantu abaningi bayayazi ababukelayo i-television yeZimbabwe. Then imidlalo yestage esingathi imidlalo edlalayo ibonakala, sengabhala I want to fly, saying that I don't want to dance, it's just black hair. So yeah, ngeminye imidlalo esengayibhalayo ngisebenza kuyo kathesi ngu-Dark Bridge lo-Virtual Bondage. So yimidlalo engingathi ngayibhala under my name.
Wathatha ngaphi amandla okuloba konke lokho?
I think ukusebenza nzima lesiphiwo, isiphiwo kuhlanele ukusebenza nzima uyabona. So ngakuhlanganisa kokubili you become enthusiastic, but mina vele ngumuntu nje uthanda telling stories, indlela engiphila ngayo, indlela engenza ngithokoze deep down inside me. So ngingathi into nje ekhona kimi nje engithanda ukuyenza nje, but at the same time kathesi sengibhala yibe nhloso yakhulu ngikhuluma nge.
UNkosazana Thembelihle Moyo ngumlobi wemidlalo njalo uyalingisa. Sixoxelayo eseVancouver kwele Canada. Kuhlelo lwe-Life Talk lamhlanje sikhangela usuku lwabesifazana olwe-International Women's Day. Ngokunjalo lingayikatshana zihlobo esithandekayo. Okwalamhlanje kwanele olivalelisayo yimi owenu uNtungamile Nkomo nkololokwana wamatukanduna lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.